So we see card descend of a VOA in the valley.
Ningali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imoto zabantu abantu bafa kobulawayo High Court yafika yathi ama spikes insungulozi bulala amathi lokhu president ezipontisa amabhiri azilunganga
amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abanini umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into eyenzakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abachayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entudo ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imijova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednikho Ncube utshele iStudio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba leChronicle lithi abantu abacathengelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzitshisa. Inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into eyenziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu yinto yokungahloniphi amalungelo abantu, yokungahloniphi impilo. Kanti-ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo. Ukungahloniphi amalungelo, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi iconstitution, ukungahloniphi impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kubotshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezabotshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minista wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa i-ZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo bazaxhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahloniphi abantu.
Lona udaba lwezupho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu yikuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo, kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo. Ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, yiwo afaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irent, yiwo enza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibhizinisi, ayindlela la yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanelanga yamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu, ayisahloniphi umthetho, kumbe vele kayizange yawuhloniphi umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulanto into ezalo
umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo acothoze amapolisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa uhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapolisa ngesizwe amazwi kamafa
Mahlabe Zulu sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapolisa kobulawayo amapolisa namhlanje adlubhedu abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngitsho lo Smith kazange kwenze siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapolisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube lesivo unrest kube lempi eyomdeni kube le conflict yini ezachitha igazi thina be movement for democratic change alliance esithungamelwa ngubaba uadvocate Jamisa siyanqaba sithi asifuni gazi asifuni impi yomdeni izinto zonke zilungizwa ngokukhuluma kambe ukomishina wamapolisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje upresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imoto zabantu abantu bafa kobulawayo High Court yafika yathi ama spikes insunguluzi bulala lokhu ezipontisa amadiri azilunganga basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imoto zabantu namhlanje basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza namhlanje sebetshisa izimoto phakathi kwesi
manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona lesi
kwikwedorobho labantu hathi abantu bazazikhulumela kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoly ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke sebefuna ukuthi imota zonke ezilethe imali ezigadwa ngabantu zibe kuzupho lapho abalezandla khona ezinde ababe benambitha bona bodwa sebese enza ukuthiwa yimonopoli khathe sizuphu ingabe ichajisa $30 bonzi ngamanga mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba ibulawayo sebebamba iHarare sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi sebebanjwa amakhala ukuthi bhadalani ngoba kusela zinye izimoto yiko sibona ngani icapitalism ekhona khathe sidlula yona eRussia leChina ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lembomo lemvumo Iko ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhlabathi mayuyu sesicela ukuthi kube nengxoxiswano ezepolitics abantu babe le dialogue engcono sibone ukuthi economy yethu singayibamba njani
ikwehluleka umsebenzi kwamapolisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi kona
amapolisa eZimbabwe siyaguqulwa kuconstitution aseyiwo lawo lokuthiwa yipolice force okuthiwa yipolice service amapolisa sokuthiwa anceda abantu sebele service commission kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa iforce udlame kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngama-tiegas bethungela besenzani kambe ngabe baphilile na
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Uhulumende wamukele amajekiseni awukuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uDokotela John Mangwiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adingela amanye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana uStanis Banda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempila kahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole injection lifika kubo 10 million kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabe sithola ama-donation amancane lapha lalaphana. Njalo sabona njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisa uhlelo ukuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolonzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba leli nani elivele eRussia 25,000 by 28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele enze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ase adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 acheses lehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi amajekiseni la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injection zigcine zingenela abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivele lona lilutshwana. Abantu abaningikhathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esiyikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi beyehlatshwa, ikakhulu lapha kobulayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injection zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya emadolobheni siyakwenza njalo silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Lo ngumfundisi uStanis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu le-11 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus elibulele abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,917 asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920.
Thank you. Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Chabo. Uma manje isikhangele ezikhuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-SABC uthi umuntu ozithi ngonkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba seGauteng owathi wabeletha abantwana abalitshumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalitshumi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Uma manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Simbiza maqhawe ngoba vele ningamaqhawe kufanele simbize kanjalo. Ngoba lizilethe indaba zenjalo anisabi lutho. Ngamaqhawe akithi komthwakazi siyaziphenya ngani. Okhulumayo ngoGift sibanda lapha eAlexander. Basokozami ngizothanda ukuphawula kanje. Ngabantu bakithi emathebeleleni. Okokuqala ngizobatshela nje ukuthi kusile ngokani emaqandeni. Niyeke ukusupporta isitha esingamashona kumbe singayi esiyizano esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebeleleni. Namhlanje abantu bakithi bathandela intsaro zezano bathi siyofela khona lapha kunamtozo sikhipha kuzano. Izano yiya ifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani senadliswa ngamashona nabantu bakithi kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebeleleni? Isizwe sikamthokazi Vukani intandane enhle umakhotha ngunina Vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenziwa izano ngoba vele angeke sikhombe omunye umuntu ngomunye ukusetshenziswa izano. Abantu bakithi besetshenziswa izano ukuthi hambani liyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe ebhalakwa. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawond esilobela. Abantu bakithi yamaqhawe azwelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawond. Bahamba bayakhiphaka ilitshe laphana. Izitha abathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izano ukuthi hambani liyokhipha futhi ilitshe lela. Bahamba bayakhipha. Okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesigqabana soda singabantu bemathebeleni. Okungasinto enhle ngenxa yobufitshane bengqondo zabo abantu bakithi besetshenziswa isitha esiyizalo. Phumani emaqandeni liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacada. Akuna abolile amatanda lalo afukameleyo. Yabola kudala iyanuka izalo iyanuka phu. Ipheni zwe ngumnikazi. Ngithi vuka mthwakazi vuka. Yekani ukubulala emaqandeni angakacacada abolile. Vukani emaqandeni. Ngiyabonga.
Wena kankomo kunzi emanxeba. Wena okhonya kuzwakale. Khonya usemelika. Kuzwakale kweli mthakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo. Maniqhubeke ngomsebenzi omuhle uphethele. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo izinyane lesilo, izinyane likamcetshe imbala, indoda emadodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngiphonse awami amazwi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshela amangcwaba ethi wenzayo. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singawuboni abasenzela khona obuvi. Ngiyabazwela ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo. Bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza ngoba umntwana wenyoka uyinyoka. Ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayizikuluma. Inyoka zonke ziyaluma. So asiqapheleni engikucelayo ukubana lingalali kani emaqandeni lilungisele ikusasa lethu, ikusasa labantu abenjalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge kwa Studio 7, siyanithanda nonke basakazi bethu. ukulethela i-news ezimnandi kangaka. Yazi i-news ezingasiphazamisiyo, yazi i-news ezimnandi, yazi yake sisithola siseZimbabwe, siseSouth Africa. Ya, sisithola siseZimbabwe, siseMzansi bakithi. Ya, 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 ya. Sanibona nonke, omthokazi, bonke, ephilani bo, kuzalunga. Ya, ngazi ukuthi kuzalunga nini, kodwa kuzalunga. Yeah. So lapha siyacela, lapha siyacela, siyacela laphana singabantu bakomuke laphana. Sa trilla imigodi engu 3 yakheyiswa yonke imigodi le ya ngo-2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi. UThekwane futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe. Hhayi, kuyinkinga bakithi, zinkinga. Cela isponsa abasponsa abantu bakithi, mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenga amasola, sithenga amajojo, sithenga amapayipi, sifakela phana izinto zonke zihambe bakithi. Sizithole nathi sesise ebantwini. Ya, sesishoda kancane, sifuna amasola namapayipi namaphampu namajojo. Ya, sibonge hlobo. Ya, siyacela, sicela ngomusa. Ya, oze sizwela bakithi, asisakwazi ngemsebenzi iphelile ebantwaneni, asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali. Izinto zonke sezingale kwezinto zethu, sezidura kakhulu okungayenziyo. Ya, uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise. Sizocela angithinte ku-079-543-2759 bakithi. Iyo leyo number. Mbonge hlobo zami, mbonge. Niphephe khona ngapho eMelika bakithi, Washington DC. Ya, niphephe. Mbonge Phumlani Vundla, phansi kwaba uMasenji komuke bakithi.
Sanibonani. Sibingelele abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba, ukusilethela futhi iy'ndaba, umsebenzi omuhle. Mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni yakithi Plumtree ezikoleni lana, okokuqala inumber one engikhala ngayo ukuxoshwa kwabantwana ezikolweni ukuthiwa baxoshelwa ukuthi bakoloda izimali. Nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikolo sivule manje, last year bekungafunda, uma befika esikolweni kuthiwa abazali bayakoloda iy'mali zezakhiwo, into engiyayibona esikoleni sakogonde last week. Abantwana bexotshwe kuze kwabili ngeviki loku xotshelwa ukuthi abeyilanda imali zezakhiwo. Leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntwana uma ngavele asilele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetshaphe. So and the two kukodwa lokho kufundisa abantwana ukuxhwala. Kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni. Uma kuwukuthi umzali akanayo imali, umzali abizwe anikeze umsebenzi esikhungo, isikolo sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali kuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo. Ndani ukuthi kuxoshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekelwe ithalenti lakhe ukuthi kusasa bengafunda avuke abe lusizo emphakathini? Yise sikhalo enginaso. Okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazintola, bathi bona bafuna sitshintshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar. Manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngama-Zim dollar, okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa ama-Zim dollar ukubakhokhela from ku-government. Mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government. Laba bayamukela imali ezandleni othisha, bathi bona sihambe siyitshintsha ibe ngamarandi. Manje kuya ngixaka ukuthi sokungazathi isikole sakugonde sise-South Africa, asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi. And besingixaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle, kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency. So kukoda kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende ubheka kanjani. Sicela ukuthi le nto lena idluliselwe phambili phambili ke lisibhekele isikolo sayo konde ngindlela isenza ngakhona kuyacindezela abazali kulimaza ne talent labantwana ukuthi kunyusha abantwana nje ukuthi bafunde ekolweni okhuluma ofisalani khona lapha kokunde nesikhalo kakhulu ngaleyo nto ngindlela abayenza ngakhona laba abasiphathele isikolo yiko kuyaholela ukuthi khona sigcine sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ukubana abantwana babe singela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa and uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo so leyo nto iyodwa elihlupho. Ngiyabonga, ngixolisa ukuba mude nge-audio.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. UBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane. Amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele eMelika. Engakasuki ekhaya, uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili, 20 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Okwenze ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelula isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi bangayelelisa ukuthi basifike. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nation kuyeleza ukuthi kugwemeke umkhuhlane ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa ukuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekele benjalo kube ukuthi ngundoda sibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganeso sasize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi mbona ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusenzela ama-lockdown kodwa abantu basa-travela basahamba kwezinye indawo ama-contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga ngoba still abantu bayabezahamba bewuthapha khona lephandle babuye nawo.
Nezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwele Melika.
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma ungabe kukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuya kusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa shasuka mumbeleko. Kutsho ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima wolobu suthi kuhleka mhlawumbe ukuthi uzithulele ungasizinga lutho kukathi kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelela ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi yi-global village, kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile e-Africa, ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse-Europe noma kuse-America, engabe sefikile noma kungaphi komhlaba. Okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi ngathi liqalise e-China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yaseChina kuphela kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into leyo iyamemetheka lula.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa le studio 7 ecingweni yasedolobheni leLondon. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuthisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukusilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.